Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlakela oluqondiswe kwabo kuza elizweni lakhe inhlanganiso ye Africa Diaspora Forum ithi sokufe abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe
kodwa namhlanje sambaba sokuvele futhi ukuthi batholakala abanye ababili njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatehong kwaphinde kwavela lo owase Spring kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto kulibethe sifikile mpela emashumi amabili kanti-ke kulo oshone eSpring omunye uye wadutulwa yisizalwane salapha eSouth Africa.
Ibandla le-MTC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathelekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe kwezinye indawo.
Inuveve iphumula ibulawo South batisaphile then ithi magweze iphumelele ukuthi yenze kodwa uzwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avuleliwe emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlame oluqondiswe kwabo kuza elizweni lakhe inhlanganiso ye Africa Diaspora Forum ithi sokutshone abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe. Emazwini awethule izolo umongameli Ramaphosa uthe phakathi kwabalichumi laba ababili kuphela ngabakwamanye amazwe. Izolo kubikwa kutholakale izizalwane zeZimbabwe ezintathu zitshonile njalo zichisiwe eKatlehong. Isiphathamandla se-Africa Diaspora Forum umnumzana Vosomoze Sibanda uthi umongameli Ramaphosa ukhanya engazimiselanga ukuqeda lolu dlakela.
Kwasizwisisi kahle ukuthi umongameli inkulumo yakhe lena ukhuluma ukuthi mhlawumbe yilabo abamxwayisayo abangakwazi ukumxwayisa bamtshela iqiniso kodwa siyazi ukuthi inkulumo yakhe yethu langonyaka ophelile ngabantu bokuza naye iyasitshela ukuthi cha empeleni umongameli kusho ukuthi akathandisisi kahle abantu bokuza ngoba inkulumo yakhe mayisithi abantu abalishumi ababili kuphela ngabokuza ngaphandle abashonileyo uchaza sobala ukuthi ukhuthaza abantu bala eSouth Africa ukuthi baqhubeke ngokuhlasela abantu bangaphandle ngoba inkulumo le ichaza ukuthi mabantu bashonile abayishiya kalombili bengaba lapha eSouth Africa kusho ukuthi abantu bangaphandle babahlasela abala ekhaya leyo nkulumo uthi ukuthi inkulumo ezocasula abantu balapha abayitshela ukuthi cha ukuthi bahlasele baphakane bayohlasela abantu bokuza ngokunjalo inkulumo kamongameli ayisiphathanga kahle kakhulu neze kanti sizwe nondunankulu walapha eGauteng nayo ephinda futhi ekhulume enye inkulumo eyasiphica ingqondo ukuthi kanti manje kwenzakalani kahlehle ngoba uye wathi yena ekusheni kwamabhizinisi namabhizinisi awalapha eSouth Africa yasho njengoba kusisha amabhizinisi ala eSouth Africa kusho ukuthi abantu bokuza nabo bayashisa amabhizinisi. So uhulumeni weSouth Africa njengamanje usasixakile wena mfowethu sixakeke kakhulu impela ukuthi kahlehle kwenzakalani ngoba lolu dlame sokusobala ukuthi lusuka kubomongameli.
Lina ngokwazi kwenu lingathi bangaki asebefele kulolu dlakela njalo abayizizalwane zeZimbabwe labo bengaba bangaki?
Izizalwane zeSouth Africa njengamanje ngentambama ukhona omunye oshayiswe imoto ubekatshontsha loyo washayiswa imoto ke enzani ethi uyabaleka kwathi omunye lapha eSpring zikhona khona mpela izizalwane zeSouth Africa ezishonile kodwa akazifiki nakuyingxenye ephakathi nendawo kunalabo ababuya ngaphandle. Abantu asebeshonile esesikuthola kahlehle ukuthi njengoba ngisho ukuthi umongameli ukhuluma ngokuthi kuye kwathiwa namhlanje emini abantu asebeshonile kuthiwe sebeyisikhombisa kanti besisazi ngaleso sikhathi ukuthi inani labantu okade sibabala ngezigameko ezenzeka kana bese liyofika emashumi namabili ngoba bese lilapho ekade sesithole kahle bese lifike lapho kuyishumi nane kodwa namhlanje ntambama sokuvele futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatehong kwaphinde kwavela lo owase Spring kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto kusho bese sifikile mpela emashumi namabili kanti-ke kulo oshone eSpring omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha eSouth Africa ekade siqashise okuza indawo yokuthi asebenzele khona so ngoba engathandi le nto ebesenzakala lo isizwe ngempela South Africa wathi mayibona abantu beza bezohlashela umuntu lo amkhashisa indawo yokusebenzela wasephuma ke endlini ethi hayibo animena ke nihambe niyeke lento eniyenzayo abantu babukeka besiza ngodlame ngakho wasethatha ke isibhamu sakhe semthethweni wasedubulake kwasekudubuleka omunye washona njengoba sikhuluma nje uboshiwe lowo baba omunye udubuleke walimala kodwa inhloso yakhe bekuyukuthi avikele ukukhomba khona sobala ukuthi kunabantu abaningi abangabuthandi obugebengu obenzakalayo
abezimbabwe ngeke litsho ukuthi kufa bangaki ngokwazi kwenu kalilawo amanani
amanani empeleni kasinawo ngoba enye into esesiyibona njengoba bengengasho izolo sibona khona ukuthi uhulumeni kungathi uyenza ngakho konke angakwanelisi ukuthi imininingwane ngokuthi kushone bani kwenzakala ke ngiyephi ingaphumeli ngaphandle ingaziwa
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kele South Africa Africa Diaspora Forum obexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe hayi. Ibandla leli lithi lichithelwe imihlangano emithathu yemalokitshini ngamapholisa abesithi bebengacelanga imvumo kubo. Isiphathamandla se-MDC kobulawayo unkosazana Dendai Masocha utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi amapholisa asebenzisa umthetho loma ozamele welame oyiphosa kodwa awukethulwa ngoba umongameli Emerson Mnangagwa engakawusayini.
Ye, mnewethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama district esingasayinisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisruptwe ngamapolice.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamise imhlangano wenu?
Bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu bavuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni ukuthi umthetho ongasenqabela ukuthi siholde ama meetings ethu ngoba yona izani iyayenza ama meetings ayama structures sasivele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyadi sinikeza ama demo sibe ngani sibefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunyelwa ukuthi holds ama meetings ethu ama structures ngalani lamapholisa la sasivele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinanzelela ukuthi inuveze iphumula ibulawa south bathraptile then iphumagwezo iphumelele ukuthi yenze kodwa utsinizwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avule ibuye emapholiseni.
Manje liza yenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Nakasi soze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika i-2023 cabanga ukuthi by so doing izase wikhena but thina siyayawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka. Thina ama-meetings sizawawoza sivele sizimisele sizawawoza ama-meetings and we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokhu we are going against iphosa yangkhona ngoba even amendiwe lobu yenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo ndoka ayisayinile uphosa yangkhona enje. So I don't think ukuthi semthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngapi yona le ecithwayo?
Imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu. Ama-traditional venues ethu ama-structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama-meetings esivele siyenzela khona. Akula muntu oyabe exabana lo muntu kumbe uyabe etshaya ini kuyabe kuyivele kungama-meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Ngele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizihamba ngobuningi mnewethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mnewethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umuma weZimbabwe kunjani. Abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya eGoli thola ukuthi abanye bathiselwe izinto abanye babulewe. So kimi akulanto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafowethu abaleleyo ngelizwe besiyadinga impilo ngoba kayisekho impilo eZimbabwe.
Lo ke ngunkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo namhla. EleZimbabwe linqotshwe ngeleSomalia 1-0 emdlalweni weFIFA World Cup okuqala udlalelwe eHajj Hasan Kaulet edolobheni leJibouti. EleZimbabwe libika belilamathuba amaningi awokunqoba kodwa lehluleka. Iqembu leSomalia elaziwa ngokuthi yi-Ocean Stars lisezingeni eliphansi kakhulu nxa liqathaniswa leZimbabwe njalo ngokwakuqala ukuthi linqobe kulimdlalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano eCape Town kwele South Africa labo somabhizimusi eceleni kulokwalowo oweWorld Economic Forum lapho agcizelele ukuthi abosomabhizimusi bezovula imisebenzi yabo eZimbabwe njalo kulenhlelo eziningi zokuthi basebenze kuhle elizweni. Ngakwelinye icele osaphethe isikhundla sikamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mahati uthi abantu abasoze belambe elizweni lanxa izulu lingananga kuhle ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuqeda lolu hlupho. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela ngawo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318
+12024650318. Ngicela iStudio 7 iyihambiselele umbiko kuhulumende weZimbabwe. Sesiginiwe thina ngokubulawela abantwana kwelezansi Afrika, abantwana bebaleka ezweni labo. Izwe labo elilakho konke kodwa ngesizathu sokuthi libanjwe kubi ngabalibuzayo selingathi leli lizwe yilizwe lezikhetheli kuphela. Abahlale phansi njengobukhokheli babone ukubana bayakhipha izinto ezenza ilizwe leli lidale izikhetheli kanti abantu abethu bangaphenduka bazosebenza lapho emakhaya. Okwabo yiku kakamisa ipolitiki, asidli ipolitiki. Thina sicela ilizwe leli libuye lesimeni abalithatha siyilo lona livele emabhunwini. Siyakubona thina abanye ukuthi amabhunu ayengcono kulani line likhona manje. Ngisifela Ndlube vele Zimbabwe kobulawayo.
Linjani mthakathi, ngiyalibingelela lapha. Akulanto enhle lapha ngendaba leyenzakalayo eSouth Africa. Manje uphinde ukuzwisa ubuhlungu kakhulu umdala nalo umnayaka lo. Abantu bangaze ba-expect ukuthi angakhuluma olunye ulutho ngezinofobia kumbe akhulume olunye ulutho olungcono nje ngabantu beZimbabwe laba babulawayo. Okokuqala, into eyenzakalayo kubulala abantu nabantu beyibulawa kabuhlungu kanje kuye kayisuke into entsha, into yansuku zonke ngoba lakhonale lapha suka khona vele uchiyala kuyo vele kuyibulawa abantu. Kuyamangalisa lomdala ngokwazi umhlobo bani umuntu onjani vele nalomuntu. Sesidiniwe ngayo thina, sesidiniwe ngalo muntu.
Bakithi lokhu kwenziwa ngama-South African, heyi ha shiwa ngikwazi ukuthi kuyabe kungenene. Hayi kunzima shuwa. Ngabe manxa bekwazi ngabe babuza amaZimbabwe ukuthi indaba maZimbabwe libuya eSouth Africa. Labo kuzabayenza khonoko kwasenzayo ngoba thina lathi sesikhipha amakhiwa sisithi hayi amakhiwa lawa asoba lapha sibaxotsha sisibathathela izinto sicabanga ngathi singabathathela siyahle sihlale siraiti. Labo kuzabayenza kathesi siyadubeka sesigcwele amazwe wonke seze sixotshwa langama-South African sesingalazi ilizwe leSouth Africa sikhanyiswe ukuthi saxotsha abantu abasinika imisebenzi.
Ngivuke njani basakazi abahle bakithi ngidifaka wami ubono. Ngizwa buhlungu kakhulu ngodaba okade lukhulunywa uMinister of Energy. Uzama ukutshela umhlaba ukuthi amaNdebele kabasibo abantu beZimbabwe. Amagama akhe ayize njalo buhlungu kakhulu. Kunomntwana osithethise kuliviki wakhipha zonke inhlamba zomhlaba, zonke inhlamba esithethisa amaNdebele. ngiyethemba lokuthi lowo mntwana ube ngcono kakhulu kulalo ubaba ositshela ukuthi khona bona bagcina abantu bakathi abamzilikazi bebale kuchaka. Kasoqiniso lelo bangezelela ihistory yabo abayibhalayo engcolileyo.
Sanibonani balasakazi be-Studio 7. Ngendlela engibona ngakhona e-South Africa lapha akukho right, akumanga kahle. Abantu bahlaselwa, babulawa, iy'moto zabantu ziyatshiswa, amashopu abantu agqekezwa, kodwa uhulumende ukhona, umuntu ongabe uyavikela yonke le nto le. Before into le isenzeka bayimemezela ukuthi bazoyenza, uhulumende akathathanga action. Abafakanga amasosha, abafakanga amapholisa, ama-special unit, abafaka. Akukho kuhle ukuthi uhambe wathenga into zakho zibuye zithathwa nje mahhala, abantu bebebulala abantu mahhala.
Ninjani, ninjani ZANU-PF, njani? Hayi, mina ngi-right kakhulu. Paulos wakaNdebele ila e-South Africa, kodwa hhayi ekhaya, ngisuka lapha eZimbabwe ngasePlumlee, kulapho engiphuma khona. Ingabe linjani kodwa lapho?
Okhulumayo umlamuli wakoNdebele ukhuluma ngisendaweni ye-South Africa. Yena maye sezokhipha amazwi ukuthi eZimbabwe asikho kithi. Sokuze siyenze njani ke?
Hayi, mina ngincube ngikhulumanisa ubuTswana. Kuleke sisizwa nje amahemuhemu ezinto zonke lezi ezenzakalayo kule South Africa, abantu bechaywa bathinithini. Ngiyathanda ukuthi abantu sibele umngqondo, ngoba ngibona abantu abamnyama abansundu bechaya nabona bebodwa, bethi abanye abantu abansundu ngabantu bokuza. Kanti laba abamhlophe kade bebaliswa kuqala sebeye ngaphi? Yiba makuthiwa ngama-investors amakula ama-India obani bani konke lamakhiwa konke, yibo sebengcono ukwedlula thina abantu abamnyama. Yena lo muntu ukhethiwe ukuba yi-member of parliament, kodwa utshela abaye abantu ukuthi labaye abantu abazobalapha. Uhlubona ukuthi abantu be-Africa they are all corrupt ngendlela abayenza ngayo. Isadiki bikhukhumeza kakhulu umkhokheli weZimbabwe esangu-Robert Phila laphana, nxa engena betshaya izandla, bengawusiza ndaba zitshayelani. Hhayi, ayisikho. Ngiyabonga baleli.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa-ke ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo zithando njengoba lisazi-ke ukuthi siya live streama lapha kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Njalo silabanye-ke abalaleli abasixhasayo lapha. Silo Lindsay Hammond othi litshona njani macala, hayi sitshonile kakhulu. Njalo silo JD Junior Dube othi livuke njani msakazi, nani bantu bakithi. Khona iSouth Africa safuneki, kodwa Zimbabwe ingabe iyolunga nini ekhaya lethu. Usikhumbuzo Mlalazi uthi iZimbabwe is open for the investors to look north of River Limpopo when the time is right, God will make it happen. Toboka, iZimbabwe ifana wayithi bhadla inkalakatha inhlamba. U-Alpha Phokane Manyele uDeliwe Nkwena uthi good morning Zimbabwe. Siyabonga ke ukuthi liyasilandela lapha-ke kuhlelo lwethu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uqhubekele phambili izolo ngokuthi kube lokhetho kulelo lizwe lanxa ehluliwe edale lephalamende, njalo umne wabo layitshiye umsebenzi kuleli dale. Uthi kufanele kube lokhetho ukwenzela ukuthi abantu bavote ukuthi eleBrithani lisuke kumanyano we-European Union ekupheleni kwenyanga ezayo kungelasivumelwano kumbe sikhona. Umnini weqhude elibizwa ngokuthi Maurice Elefrance endaweni ye-Saint-Pierre-d'Orléans elamangalelwa ngomakhelwane besithi libanga umsindo litholakale lingalacala emthethwandaba walelo lizwe. UMahluli uthe kuyimvelo ukuthi iqhude likhale. Udaba lolu lwalandelwa ngabaningi emhlabeni jikelele ngoba iningi lisithi kutshengisa kungahlalisani kuhle kwabantu, ikakhulu abavela emadolobheni besiya emakhaya. umnini weqhudelo uthi wazama ukulixelibezela ukuthi lingakhali ngokuvala isilugu salo ngamaphepha amnyama ukwenzela ukuthi lingaboni ukuthi sokusile. Kodwa laqhubeka lanxa kunjalo okwazondisa umakhelwane okwenza baya emthethwandaba. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula ukuthi kambe udlakela lokukhethana ngemihlobo lubhahile yini kuleli lizwe sesiqathanisa lengxabangxoza eqhubeka eSouth Africa. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo oweVirginia.
Well, sesiqala ukuyibona nje since ngombuso kaTrump ngoba ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli welizwe uthuka akhulume ngendlela e-insider abantu abazitshela ukuthi bona yizi izizalwane zala ukuthi babhekele izizalwane zangaphandle phansi bazibone ezif ziyi-problem elizweni labo. So yeah, kukhona lapha but akukafiki kuleya stage ukuthi izizalwane zona ngokwazi eseziphumela ngaphandle zizama ukuthi zichaya abantu abaphuma ngaphandle and all that. So yeah, kukhona siyakubona because even ama shootings khona ishooting yenzakala eTexas umuntu lo uchilo ukuthi yena uinspire the way I guess upresident akhuluma ngakhona ukuthi laba bantu bazosithathela imisebenzi and all that, that's why I decided ukuthi athathe umbopho ahamba ayedula abantu wabulala abantu I think abafika about 20 and so forth. So yes, siyakubona kukhona sokusenzakala lala but again into eqala from the top esuka kubo president. Uma ukuthi ungupresident u-address abantu ngendlela eyenza ukuthi abantu bafile different from omunye ungathi bahlukene and therefore baqala ukuba lenzondo from umuntu ongaso from inside love, then sizobona into ezifana nalezi zisenzeka even lapha eAmerica.
Sesikhangela labo abavela eMexico la emazweni wona labana abakhelane labo okuyibo abaningi abenza imisebenzi le phansi ngoba lakho kuya kube le ngxabangxoza khonapho ukuthi abaningi ngabe babuyela kibo.
Yeah, and nakhona futhi siyabuyela endaweni yokuthi i-misunderstanding ungazwisisi kwabantu ngoba kuyababe belalela lokho okukhulunywa zinkokheli ukuthi laba bantu balithathela imisebenzi. Ungambuza umuntu wakhona ukuthi okay, wena uyafuna ukuthi ubuclean emahoteleni, ubuclean emahofisini, ugunda utshani ezindlini zabantu and all that. Uzothola ukuthi ama-American athi no, mina ngeke ngiwenze lo msebenzi ngoba umsebenzi ophansi for me. Then okay, uzowenziwa ngubani-ke? Ma kukuthi laba abawenzayo wena uthi awusabafuni la, usufuna lo msebenzi-ke wenziwe ngubani? Khona manje ama-raids la yenziwe yi-ICE le e-Mississippi kuma-factory abahlinza khona iy'nkukhu lani nani, imisebenzi yena leyana ama-America nawo afuna ukuyenza imisebenzi yakhona. So but ma kusasa sokuthiwa i-price yenkukhu isikhuphukile, inkukhu obuyithenga nge-$5 isiyi-$10 ngoba nawo abasebenzi asebelapho abasebenzi abafuna iholo eliphezulu, uzothini ke wena? Nguwe futhi uzokhala usidaye ama-price asekhuphuka kanjani?
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umculi weSouth Africa olomdumo uDr. Malinga uyabe engekho emcimbini weSky's Metro FM, umcimbi wabantu kusasa kobulawayo eCity Hall Car Park, njengalokho obekuhleliwe ngenxa yodlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke eSouth Africa. Abanye bathi kungaxhaswa abahlabeleli balelo lizwe ngoba labo bexotsha izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa umcimbi wabantu wona uqhubekela phambili labahlabeleli ababalisa uMadlela Sikhobokhobo, uClement Magwaza, uNovuyo Sigel, uAsaf, uZinjaziya Mluma, uNdox Junior, uKnowledge Nkiwane, uCalvin, uMsiz K, uLim Choni, uHwabarati, uLorraine Stott, Sam Music, MJ Sings, Chipman, Sinazo Tepsa, Indlamuva, Gazeli Mnyama, Dr. Slema, loCrazy D labanye. Asizweni ke umculo ka Dr. Malinga esithi solale kuseni. Malinga uthi salale kuseni yena ke uyabe sengekho ke emcimbini weSky's Metro FM ethiwa umcimbi wabantu kusasa ngenxa yengxaba ngxoza phela leyo eseSouth Africa abanye besithi labe South Africa bengavuyi kwele Zimbabwe kodwa yena ke uzi yenzele lokhu engafuni ukuthi kube lodlakela sibonile njalo lemafiki izolo layo ukuthi ba abasabuyi njengalokhu abakade bekuhlelile. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli wele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi balitshumi kuphela abafele kudlakela, abalela ilungelo leluntu bathi sebedlula amachumi amabili. Hayi ke sibugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.